Kuyinto eluhlupho kakhulu eMelika indlela okusetshenzwa ngakhona ngokuba umthetho esikhathini esiningi siyawubona usenziwa lokho okuthiwa ngesiNgisi i-politicization. Sekwandile kakhulu ukuthi uthole sekulomthetho wama-Republicans, umthetho wama-Democrats ususetshenziswa ngendlela esibona bekusola nxa kusenziwa kwamanye amazwe. Kuyakhathaza ke khona lokho nxa sikubona kusenzeka. Izikhathi eziningi omunye umuntu bengeke bekuzathiwa khona hhayi akuvunyelwa ngokukwenza, kodwa uTrump laye wakwenza, babakwenze vele akwenzileyo uBiden asontwentsha kulokuxolela abantu kakhulu abavela eqenjini elithile eMelika. Lokho yinto esiyajwayeleka yazinza yahlala. UTrump wakwenza, uBiden uyakwenza, ngilethemba baseza qhubeka bekwenza vele besiya phambili, ikakhulu ngoba iAmerica sihlukene kakhulu phakathi kwezembusazwe, lokho okuthiwa yi-polarization. Ngakho kuza kwanda ngokuya kwesikhathi.
UBiden uke wafunga phambilini wathi kasoze awesule amacala endodana yakhe. Kuyini okwenze waguqula ingqondo?
Lokhu ayekutsho wayekhankasa, wayesadinga ukuthi abantu beMelika bambone njengomuntu lwanokuthiwa uhamba lomthetho okuthiwa i-rule of law, ukuthi kakukhathalekile ukuthi olecala ngubani, umthetho kawulandelwa, gwetshwe, kwenziwe zonke leziya zinto. Wayengumuntu oziveza ngaleyo ndlela ngoba wayefuna ukuthi aziveze ngaleyo ndlela, ikakhulu ngoba ama-Republicans babemsola kakhulu ukuthi kusengenzeka ngenele ekuthonisisweni komntanakhe kumbe esigwebeni somntanakhe. Kodwa-ke njengalokhu engasabi ngupresident sekungena uTrump, kafuna ukuthi achiye umntanakhe phakathi kwalokho okuthiwa yi-legal jeopardy, engozini yomthetho. Ngakho-ke usemkhipha. Kodwa-ke kuzaba yinto ezaxoxwa kakhulu, okuzakhampenwa ngayo eminyakeni njalo ezalandela, okhethweni oluzalandela eminyakeni eminingi kusiya phambili, ukuthi kambe umthetho usetshenziswa ngendlela efaneleyo yini ekuxolaneni lapha. Kodwa-ke njengoba senge ngatsho, vele sokwandile eMelika ukuthi sikubone khona lokho. Kwakungenzeki kudala, kodwa hayi sekusenzeka kakhulu.
UTrump laye sesike samuzwa esithi uzaxolela labo abavalelwa ngemva kokwenza udlakela edale lephalamende. Singathi okwenziwe nguBiden lokhu kumupha yini igunya uTrump ukuthi ngempela ebakhulule labo bantu?
Kakhulu okwenziwe nguBiden kumupha igunya elikhulu uTrump. Ubeveleza kwenza uBiden engakwenzanga, kodwa-ke nxa uBiden esekwenzile sekumgeza uTrump ngoba akasenzi lokho kubonakala kuyinto engakazi yenziwa, sesenza osekulokho kuthiwa ngesiNgisi normalize, into esihamba esijwayelekile esilisiko lokwenza izinto. Ngakho-ke sikukhangelele thina esikhangela ngezombusazwe labantu izakhamizi ngilethemba zikukhangelele ezeMelika ukuthi uTrump uzangena uzabaxolela labo abahlasela iphalamende ngesikhathi sekuwine uBiden. Ngakho-ke kuzahlupha kusiya phambili iMelika indlela esisebenzisa ngakhona umthetho, ngoba sisandisa kakhulu ezepolitiki emthethweni.